Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olomgela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 4 kuBandula 2023 ngokepstube. Endabeni zethu lamhlanje.
My new government will deliver on the promises we have made to you. The transformation of the living standards of our people.
Ugcotshwa umongameli emasomnanga kwa emkhosini omkhulu eHarare.
Ukhetho olwenziwayo alufinyelelanga ukuthi luveze umceke izifiso zabantu beZimbabwe. Thina siyakwazi ukubaba uNelson Chamisa nguye wanqobayo kulolu khetho.
Abakubandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change bathi kuyayangisa okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kunanzwa usuku lwezisebenzi kwele Melika kule-Labour Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzakwenza konke akuthembisa uZulu ngesikhathi ekhankasela ukhetho oluqhutshwe mhlaka 23 Ncwabakazi. Wethule amazwi le namhla eNational Sports Stadium eHarare ngesikhathi egcotshwa ukuba akhokhele eZimbabwe okweminyaka emihlanu. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Laba ngabantu akade behlabela embuthaneni lo. Abanye basike emadabuka kusa bethwelwe ngamabhasi evela eGwanda, Chiretsi, Cholocho lezinye izigaba zelizwe. Ekhuluma emkhosini lo, uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzakwenza konke akuthembise ekhankasela ukhetho.
My new government will deliver on the promises we have made to you. The transformation of the living standards of our people, especially those in rural communities, will be accelerated, while the concerns of those in urban areas will not be neglected. We must take pride in who we are and what we can do for ourselves as a people.
Uthele Zimbabwe selilamandla kagetsi eneleyo ngakho ke umnotho welizwe ulakho ukuthuthuka kahle. Umnangagwa uthe uhulumende wakhe uzakwakha amadamu avuselele ezokulima, akhe imigwaqo njalo aguqule impilo yabantu abasemaphandleni. Ubonge kakhulu uZulu weZimbabwe ngokumvotela esithi lokhu kutsho ukuba lapho abafakela inkokheli yelizwe izijezo zomnotho befuna ukuba kuvotelwe amabandla aphikisayo bayaniswe ngabantu. Kodwa uMnumzana Promise Mkhwananzi ophethe owamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa ebelingekho embuthanweni lo uthi kabasoze bamlalele uMnangagwa ngoba ukhetho kaluqhutshwanga kuhle.
Thina asivumelani lalokho okwenziwe ngubaba uMnangagwa njengokhuluma sikwenza insuku zonke ezedluleyo lezo. Ukhetho olwenziwayo alufinyelelanga ukuthi luveze umceke izifiso zabantu beZimbabwe. Thina siyakwazi ubaba uNelson Chamisa nguye wanqobayo kulelu khetho. UZeki yasi-announcer ama results amanga.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli sezapho uMnumzana Msongelwa Ndlovu, laye ongayanga embuthaneni lo othi ibandla lakhe liyasola indlela uMnangagwa enza ngayo.
Umthetho ongathi constitution yelizwe iyakuchaza sobala ukuthi kulamalanga akumele agcotshe ngawo umongameli after my election, and namhlanje ililanga lokuqedisela. Engayekela ukugcotshwa namhla kusho ukuthi kuyachitha wonke umcimbi womncintiswano wokhetho. Kodwa-ke thina njengezaphu asikungeni lokhu, asivumelani lakho, and siyamala umnankagwa nje ukuthi ngumongameli ngoba lisela nje la ntshontsha ingungu esigaba.
Kodwa ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Chinga Dube uthi umnankagwa uzakwenza konke okusemandleni akhe athuthukise ilizwe.
Hayi, sijabuliswe okumangalisayo ngoba kade zeqalise ama-projects amaningi, kumele li-5 years ebuyayo awaqedise. Yikho sithabule kakhulu.
Lokhu kusekelwe umkhokheli wequla lezinduna, induna uMtshane Khumalo.
Ya, okokuqala simenzela umhlopho womongameli ukuthi ubuyani kwelithuba lokutabuse kweminyaka emihlanu esikukhangeleleyo ngama-projects amaningi ade wenza eZimbabwe ukuthi uzawaqeda, uzawafeza, awaqede.
Enye njalo induna yaseJombe umnumzana Wade Gwesela uthi sikaseke lo mongameli.
Intuthuko, intuthuko yihambelele phambili, ikwesikufunayo. Abantu bafuna intuthuko plus bamthembe upresident wabo ukuthi ha lowo wesebuyele konke akuthembisayo lakwenzayo kuyahambelela phambili.
Inkokheli yakwamanye amazwe ebisemcimbini lo igoqela umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, umongameli Filipe Nyusi wakwele Mozambique, lo mongameli Felix Tshisekedi wakwele Democratic Republic of Congo. Banengi njalo abamenywe emkhosini lo abangabuyanga abagoqela umnumzana Paul Kagame wakwele Rwanda, umnumzana William Ruto wakwele Kenya, unkosikazi Saima Suluwa San wakwele Tanzania, umnumzana Hakainde Hichilema wakwele Zambia, lo mnumzana Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana. Amanye amazwe aweSADC abemele ngabaphathi ntambo bakahulumende ukuthi ele China, ele Belarus, ele Russia bebe labameli babo abasebenza eHarare. Amabandla aphikisayo abe labameli emkhosini lo agoqela ele National Constitutional Assembly elikhokhelwa ngumnumzana Lovemore Maduku, ele Labour Economists and African Democrats elikhokhelwa ngunkosikazi Linda Masarira, lele Zimbabwe Coalition for Peace and Development elikhokhelwa ngumnumzana Trust Chikora. Abanye abakade besembuthaneni lo ngumnumzana Phelekezela Mphoko lo nkosikazi Joyce Mujuru, abake baba ngabasekeli bakamongameli unkosikazi Grace Mugabe labantwana bakhe uRobert Jr. loBona Mugabe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo kulabantu ababambe owangaphansi kulandela ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi kuzobala ukuthi bazaswela ukudla lamathuba emisebenzi, njalo lomnotho uzaqhubekela phambili ukukhuteka. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Baphelelwe abantu ewange esabelweni seMathebeleleni North kulandela ukugcotshwa kukaMnangagwa. Omunye wabathe amathe ngokhubazekileyo umnumzana Philip Ncube okhala kakhulu ngesomiso sendlala kanye lokusweleka kwemithi ezibhedlela.
Akungithabisanga ngoba mina ngiyisigoga kangiboni, ngivele ngithwele nzima. Akula mali, angila mali, kangiboni, ngingaboni njalo ezibhedlela bafuna imali ekuthi ngibhadale, ngingayithatha ngaphi imali kangisebenzi. Njalo ukudla kasizuzanga luthi ilanga latshisa kakhulu lapho izulu lazinela kanye lithi lapha kwele wanje sazuza ukungatsho lutho nje, sivele siphakathi kwendlala.
Unkosikazi Silimukile Masina odabuka esigabeni seChisuma laye uthi udaniswa yikusasa ebuvilivana.
Impuphu ayithengeki mina njengomuntu omutsha, bengikhangelele ukuthi obaba basebenze lathi omama sisebenze siphandele imuli zethu. Uhulumende ongenileyo kasoze awusoke kube lotshintsho ngoba nguye obekhona.
Ugogo Lucia Ndlovu uyakusekela lokhu.
Ukudla akukho, asivunanga lutho, kodwa into ekhona khona le kibo siza ukuthi abadala bayaphiwa, even labantwana bayaphiwa. Kwela kithi ufika akhethe, akhethe abafunayo, abangafuniyo kabaholi. Sukela nini sokuze kunamhla lokhu kuhlezi kungayileyo ndlela abaphiwa. Kade sinya imisebenzi ayikho, abantu bethu esithi bazasigcina basebenza abatholi imali, akula msebenzi, pho senzeni ngaye? Asithokozi.
Unkosikazi Elina Dube ukhala ngesimo sendlala.
Isiloyiso sethi uthi lizwe lakithi kalilunge lilungisiswe kuhle abantwana baphenduke bazothola imisebenzi ukuze lathi njengabadala siphile impilo enhle.
Unkosikazi Faith Chumalayo odabuka ngaphansi kwenduna umvuthu uthi phezu kwalokho intengo yempahla iluma isiya phambili.
Abantwana bemele bevule namuhla esikolo, so kuthiwa bevule ngeWednesday through ukuthi kuthiwa kula magcobo lawa akhona. Then ngazuhamba esibhedlela uthi uyagula, ngafika utshelwa ngokuthi akula treatment. Ubuyele endlini ehlala, ubuyele akula treatment. And abantwana bangikhona ukuthi sizabakhulisa njani angikwazi. Emakhaya sithenga ithukela $12 i2 kg.
Umnumzana Mkhonto kaShaka Moyo ukhala ngombuso athi uncindezela uZulu.
Lanamhla silokhe silabo silabo ntamo kayiphece ontando kayiphikiswa. Ongichilo. Lokho kuyadanisa kakhulu ukuthi sikhangela ukuthi ngabe sesise kumpilo yentando yeningi esingathi democracy, but silokhe silabantu abanjalo esingathi ngama detectors.
Inkulumo kaMoyo iza ngesikhathi iqula lenhlanganiso zomanyano wamazwe agoqela iSADC, US Embassy le-European Union zisethula ukuba kuphenyo lwabo lokuhlolisisa ukuqhutshwa kokhetho olusanda kwedlula. Kunengi okwenziwa ngaphandle kokulandelwa kwesisekelo sombuso okugoqela ukungavezwa kwe-voters roll, ukuvalwa kwemikhankaso kanye lokubotshwa kwamalunga amabandla aphikisayo kanye lokunye. Loba kunjalo umqondisi wesabelo seMathebeleland North kuhulumende njalo engumgcini sihlalo kubandla lezana uPF kundawonye, umnumzana Richard Moyo uthi ukugcotshwa kukamnanga kwakufanele ngoba ekhethwe nguZulu ngemisebenzi yakhe aseyenzile kulesi sabelo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Siloko sikudaba olufanayo, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Bekthemba Mhlanga uthi kuzahlupha ukuba ibandla lezana uPF lidlelane kahle labanye amazwe, njalo uthi kuyaxoxozela kule Zimbabwe okwamanje.
Okusegcekeni ukuthi ukhetho lolu impumela yalo ayisilo impumela eyayifuna ngabantu beZimbabwe, ngisho la kancane.
Ye, khonoko ke ukukhulumisana lamanye amaqembu kumbe ngithi lamanye amabandla anjenge-CCC bangakwenza yini abantu beZimbabwe?
Soke kwenzakala. Uyakhumbula laphana umuyi umgabe ukuthi uqine ukukhuluma njani lolo Tsvangirai, ngoba laye wayesebona ukuthi usephakathi kwembokodo lelitshe lapha, ngoba kwakungesela okunye okwakungohamba eZimbabwe, kwakungasela enye imisebenzi engenzeka kungazange kube njani ukukhuluma khona kuyani. Yikho sokukhona ukuthi ngavele kule ndawo ezinje babadika ukuthi kumele kukhulunywe, omunye lomunye uhle bambe laphana egebhe kwesakhe isikhathi kweyakho indawo. Yikho-ke izani izabamba igebha lapho isithi hayi thina sawina ukhetho lolo, i-CCC izabi mina ngathi sithi hayi liwinanga liyenza into zobugulula. Khonokho nje then okubahlukanisayo phakathi kwabo yikho kuzanjani, okuzathi omunye umuntu uzabuye kuthi hayi madoda elawoma asihlaleni phansi sikhulume. Alike nithi indaba zenu lezilimi engazo ngale siyalizwa, lithi laqila siyalizwa lina lithi lawini, kodwa hayi liyabona phela futhi umkhandlo lo olehlukanisayo yokumele siwubone ukuthi singawuvala kanjani.
Kuzenzakala konke lokhu baba Mhlanga, siyabona ukuthi kulabantu phela eZimbabwe pho kumele bona benzeni, kumele belalele bamelele kuyathiwani kona.
Uyabona into kathesi mina engani yangihlupha kwadiwe ukuthi singathi ngakhangela ama-election ka-2003, 2008, 2013. Bekuthi nxa kusiba le mpumela enje, abantu behambe esitaladini lapho ingani batshaya izinto abasebekhangele phansi bengakwazi ukuthi benzeni, ngoba impumela kade beyicabangela kulolo khetho lwadlulayo ayisiye yaba khona. Kathesi okungani kuyangihlupha okungesabisayo ukuthi kunokuzonda. Abantu bazondile kakhulu ukuthi no bese bezilungisela ukuthi no, hayi ngemva kweminyaka eyi-43 sihluphekele izweni leli, nantu utshintsho selubuyile, abantwana bethu bazathela imisebenzi, thina ama-SSR-tars athole ongamampenshini okungcono, abantwana bethu abasemezweni abahamba ngeminyaka eminingi nini sebezaphendula. Konke lokho sebekubona ngani akuyeke kwenzeka iminyaka engu-5 elandelayo. Yikho nxa ungathi uyakhuluma labantu kakhulu ngathi uyananzela babaduli kunokuzonda. Manje nxa kunomoya wokuzonda elizweni, kuthatha nje isitiki somentshisi ukuthi kulumathe okunye okungakungako.
Ukuthi kungalumatha okunye okubona khonapho?
Kungalumatha. Into ngokuthi kulumatha nini, kulumathiswa yikuyini. Uyabona abadala badabula qilela zikhotha emhlane. Kukhona nje okunye okungavuka kwenzakela lapha, kumbe kushota isinkwa, kumbe kulomuntu osetshaya ibhasi. Ungakhumbula into eyayenzeka e-Algeria, umsindo wavuka khona, kuswa yikuyini? Mundo toa uchisaye tenise magi into yangkhona ivuka nje laba bana abantu abezomkhonomics bathi iBlack Swan into engajayelanga ukwenzeka ukubonakala yikho lapho ongalumatha khona abantu bengananzeli.
Yes, yabona umongameli emazomnanga kuthi hayi phela abazenze njalo sizababaza siyabagijimisa akunjalo.
Lakho futhi akumelanga yanti siyamazula undoda i-history yakho ukuthi abantu bengakuthathi lula nxa ekhuluma into ezinjalo ngoba abantu bakhumbula ku-82-83 lundoda wakhuluma komunye umhlangano lapho mbekusela upane ngomenya wasebutsholotsheni yakhohlwa owathi yena nxa ufuna ukuthi impilo amalanga akho yandiswe emhlabeni siyana le nto zama-dissident ujoyine izama ngemva kweminyaka engangu-5 kwasekufa abantu abayi-20,000. Yikho-ke nxa umuntu loyo ekhuluma esithi hhayi ungaphambana lani labantu okubeza siyakubazi asomazwi abantu okumele bathathe kalula.
Lo umnumzana Vekthemba Mhlanga, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, ubekhuluma le Studio 7 ese-London kwele Bhrithane. Namhla kunanzwa usuku lwezisebenzi lweMelika Holiday Day olunanzwa indawo zonke. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele umnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas.
ILabor Day mina ngokubona kwami lapha ingathi lilanga eliqakathekileyo ikakhulu kuzisebenzi. Ukuthi izisebenzi ziyasebenza sifuna umnyaka wonke, kodwa-ke leli langa bayema bake bangathi bayakhokha umoya bathatha ama-holiday baphumule beme njengalokhu. Njengoba lathi nje besini lapha sizithokozela ngelanga likamzilikazi, Mzilikazi Day, ngoba imisebenzi iningi.
Ye Mthombeni, sikhangele lapha abantu abalemuli usuku lolulutshoni kuwo.
Hayi, bayaphuma sibili, abanye bayethi inhlanzi, abanye baphume benza okutshiyeneyo. Njengoba nje ngikutshelile ngaphambili ukuthi lathi siphumile njengezimuli sahlangana njengomthwakazi senza ilanga leli likamzibikazi ngasona lesi holiday yona lebhadeli.
Lo umnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas, ubekhuluma lodaboka Ncube we-Studio 7 ese-Texas.
Unkosikazi Nobubele Nkomo, omunye wabasila kumkhuhlane lo, uthi kumele umuntu ahlolwe sonke isikhathi ukuze odokotela benelise ukwelapha isifo lesi.
Ngafunda ukuthi kwathiwa nxa singomama sibobe sizihlola amabili. Ngalokho ngihlala mbucuzi amabili ami. Ngizwa wanti kule sigaqa ikhulu. Ngasesithe nxa yikhensa ngahamba ngayo emadokotelini bathi yisiqalisile. Bangiphi imithi yokuthi nathi amaphilisi bathi kuyachitheka. Ngenzile ngabuya masinya la manje hhayi khanye iqhubulelana lacatsha.
Baningi abaphepha kumkhuhlane lo njengonkosikazi Nkomo, kodwa kulabanye abadlula emhlabeni ngenxa yesifo lesi. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Benny Moyo uthi udade wabo wabulawa yivukuzane yebele.
Lakhutshwa ibelele liyana bade amncedanga wayesehamba egongobele. Ekugcineni wasichiya. Ngambona indlela washipheka ngayo yaze kuyefika isikhathi sokubhubha kwakhe. Xa kule ndlela esingayinqabela asizameni ukuthi uhulumende wethu efake imitshina labodokotela abazi ukwelapha imvukuzane yamabele ezibhedlela zethu zibe le mithi. Kungadingi ukuthi abantu bephumele bephandle bedinga ukwelatshwa.
Umqondisi wezempilakahle ngaphansi kogatsha lwezempilakahle lokondliwa kwabantwana kobulawayo udokotela Mafio Siyamchembu ukhuluma kabanzi ngomkhuhlane wemvukuzane.
Imvukuzane yebele yaqala imvukuzane yesibeletho, yesibili imvukuzane yebele. Izimvukuzane ezibulala omama uma abantu besifazana kakhulu elizweni leZimbabwe.
Odokotela bathi umuntu engananzelela ukuthi uleqhubu ebeleni uyahamba kudokotela okuthiwa ngu-pathologist ozakhangela ukuthi imvukuzane le isifike kusigaba siphi. imvukuzane ilezigaba ezisuka ku stage 0 kusiya ku stage 4. Ku stage 0 kuyabe kusasekuncane kakhulu kungakaze kusabalale lomzimba. Kusigaba sesine imvukuzane iyabe isihambe kwezinye izitho zomzimba ezigoqela amaphaphu, izinso, isibindi kumbe emathanjeni. Nxa umuntu engabonakala ukuthi ulemvukuzane uyahanjiswa ku CT scan, kodwa lokhu kuyadula kakhulu. Yikho eZimbabwe sebesenza ama X-ray kumbe ama ultrasound scan ukuthi babone ukuthi imvukuzane ikusiphi isigaba. Udokotela Siyamuchembu ugcizelele esithi kunendlela ezintathu zokwelapha imvukuzane yebele. Okokuqala ikuhlinza nxa ihlinzeka ukuze kukhitshwe ibele elilembilaphi. Okwesibili ukusiwa ku-oncologist ozabona ukuthi asebenzise yiphi indlela ezogoqela ukupha imithi okuthiwa i-chemotherapy. Okwesibili ukutshiswa okuthiwa i-radiotherapy. I-chemotherapy kuhlatshwa umuntu imithi emthanjeni yegazi ezafike ilwisane lomkhuhlane emzimbeni. Imithi le ibangela ukuthi abanye bazizwe befuna ukuhlanza kuthi abanye balahlekelwe zinwele. Lokho kubangelwa ukuthi imithi le ihlasela kakhulu ama-cells aphanga aguquke okugoqela awenwele. Udokotela Siyamchembu uphinde wathi kulokunye okubonakalayo nxa umuntu eselatshwa imvukuzane yebele okufana lokuthi umuntu ehluleke ukuthola inzalo. Kodwa into enhle ukuthi imvukuzane ivame ukuhlasela abantu asebeqedile ukuba labantwana, loba nje kulamalanga sebesiba abaningi ontanga abatholakala belayo. Lezi ngezinye zezinto ezikhulunywa kuqala lezigulane bengakaze baqale i-chemotherapy. Kuhle kubonakale indlela yokuthi kungenziwa njani. Udokotela Siyamchembu uthi imvukuzane ingabonakala isasesigabeni sakuqala kuba lula ukuyelapha. Uthi abesilisa labo balakho ukuba lemvukuzane yebele. Odokotela bathi kuqakathekile ukuthi umuntu abezazi isimo sakhe ngokuhlala ehlolwa ngabezempilakahle. Inyanga kaMfumfu yahlelwa umhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele phansi kwesihloko esithi Breast Cancer Awareness Month. Ucwaningo lokugcina olwenziwa eZimbabwe mayelana lemihlobo emitsha yemvukuzane ngo-2014 yaveza ukuba kulabantu abazinkulungwane ezine abahlaselwa yilo mkhuhlane ngomnyaka. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Manje ke sike sizokuthi abantu bathini ngokugcotshwa kwamongameli Emmerson Mnangagwa.
Into yenzeka lana ayi asazi ukuyichaza ngoba abanye bakhala ngokunye lathi sikhala ngokunye. Kuthi futhi khona ukuthi lo paye sezigcoba sokumele simsapote singasamphikisi. Uma simphikisa kuyohlupheka thina futhi abantu. Okuyinkinga futhi eyayigcina isidala ukuthi sihlupheke kakhulu. 5 years is a very long time.
Namuhla bekulilanga likhulu kakhulu eZimbabwe for amaZimbabwe wonke jikelele kungelandaba lokubana ngiliphi iphathi, because we are moving away from issues to do with elections and khathesi sithabile njengabontanga ukubana umongameli wethu obemele ibandla lezanu-PF ugcotshiwe ngemva kokunqoba kwe-election edlulileyo. And ngithabe kakhulu ngizamazwi akhe ebana esithi yena khathesi is a president for everyone, akakhethi religion, akakhethi mhlobo, akakhethi bani, wonke umuntu ezilongeya eZimbabwe is leading a united Zimbabwe. And ukhulume kakhulu bana ukubana if we divide ourselves because of political affiliation sizaphambanisa ileveli engakhe lisiyaphambili, ngoba yena into eqakatheke ngayo umongameli wethu uqakathekise ukwakha ilizwe lisiyaphambili. Mbijana mbijana siyafika lapho afisa sifike khona ukubana sibe yi-middle income economy by 2030. And thina njengabontanga silento esiningi esizikhangeleleyo ukubana ukhulumende wethu okhona lo for the next 5 years asenzele issues to do with land, issues to do with mining, issues to do with proper education. Sinambela abantu ondanga nje sigcweleyo nje sibaningi. So siyathaba uma ngamele usithembisile, wasele sithembisa siyakwazi uzasenzela njengoba uyevele esiyenza umongameli uPresident Idi Nangapa. Sitamhlophe umongameli, sitamhlophe iZimbabwe enhle.
Ye, sokumele sisebenzele kulokho okukhona ngoba vele singathi singathi sivumelana nabathi kusuka umsindo. Sizaphelelwa izihlobo nabazali phela baseZimbabwe.
Namhla lusuku oluhle, usuku lokujabula, usuku lwentokozo. Imisebenzi yonke ebesiyenza njengelunga lezano PF labatsha simane yafezeka. Ukugcotshwa kukamongameli ubaba u-Idi Mnangagwa yisiboniso sokuthi umphakathi weZimbabwe uyamethemba ubaba lobukhokheli bakhe. Silethemba lokuthi uzaqhubeka ngokugcwalisa izithembiso zakhe. Sithi halala baba, amhlophe athenke.
Hayi, akulanto ekhona lapha nje, kwenziwa ngokuba kuvele kuhlale kusenziwa nje ngumkhuba nje lo owenziwa kulanto etshintshayo. Siyasokola, ngikhuluma nje ngiseSouth Africa, abasifuni. So ukube ngawe uyayenza kube nemisebenzi mhlawumbe kungaba ngcono.
Besinehophu sitshela ukuthi hayi isadakha izolungisa ngoba bekungani nje abantu bayakhuluma bethi ukukhetha uzange luhambe kahle lolukhetho and barigile ama-elections. So eish, besinethemba shem ukuthi mhlawumbe isadikhi izokhuluma something. Hayi hayi, inhliziyo zethu zibuhlungu shem. Hayi, siphelelwe nje sila. Hayi, le nto le yokugcotshwa kwaMnangagwa yanamhlanje iyasidabukisa. Isizwisa ubuhlungu shem, besingakhangelelanga ukuthi kungenzeka into efana naleyi. Besingakhangelelanga shem. Hayi, another 5 years sihlupheka kuleli zwe eZimbabwe. Aya, eZimbabwe kunzima, yonke into nje ayikho into e-right eZimbabwe, yonke into ifile. Hayi, kunzima lokho kwaseZimbabwe.
Labo ke sizwile abantu bekhuluma, sibili bakhuluma ngakhona okwenzakala kwele Zimbabwe. Sike sizwe ke abakhuluma ku-Facebook yeNdebele, VOA Ndebele. Silo Monica, Monica Ndlovu. Umonica Ndlovu uthi bakithi ngiphelelwe ngilapha, ngiphelelwe du. Uzobuya ke uMona Lisa Lija yena uthi lokhu kuyaphela kule zinyembe ziphakathi ngoba kuqedakali lokuthi kuya ngaphi okwenzakala kwele Zimbabwe. Umxolisi Ndlovu laye uthi yeye inkosi yami saze sakubona owabonwa yingidi iphethe ilahle. Kuzobuya njalo ke uMpume Spanda. Mpume kunjani khona ngapho lapho khona? Uthi eZimbabwe kumnandi kunje sesikwazi ukuthi vele bekuyaphumana. Ngakho ke kumnandi kunje kwele Zimba. Kuzobuya ke uAna Spanda. Ana Spanda uthi njengokucabanga kwethu sibona ngazani ke uMnangagwa webile ukhetho wazigcoba kodwa ke kukhona na umuntu ongagida ezigakezela. Kuzobuya ke uBenjamin, Benjamin Pofu uthi idi fe. Ya, siyakubona ke uyawudloba khonapho Mvuka Mpofu. Kodwa ke kulo munye phela okusolayo khonapho uMthulisi Ncube uthi hayi wena Mpofu sibona ngazani sudonsa izenge ethaleni. Kuzobuya ke uLandiwe Ndlovu kajeni uthi hey, sasi sakubona okukhulu kwele Zimbabwe. Hake zulukandaba singakagqibi uhlelo lwethu, sesikhangeleke ekade silazo indaba zalamhlanje. Kugcotshwe umongameli Emmerson Mnangagwa emkhosini omkhulu eHarare. Abanye behlaba umkhosi besithi weba ukhetho kwele Zimbabwe. Abakumandla eliphikisayo bathi kuyayangisa kakhulu okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngoba kangenanga esikhundleni lesi ngendlela eqondileyo. Bekunanzwa namhlanje ke umkhosi singathi kumbe bekunanzwa kakhulu iLabor Day khonapha ke kwele Melika. Ndingakhohlwa njalo ukuthi ku-Live Talk namhlanje sabe sikhuluma phela ngokhetho lweZimbabwe. Liyakwazi okwenzakaleyo ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhethiwe wasegqotshwa ke. Kodwa ke abaphikisayo bangani bathi khona okwenzakaleyo bakusola okunye okumangalisayo. Kulabo ke abafisa ukuthi bangene kuhlelo nasinombolo +1 202 465 0318. Uthi ngitshaye kancane njalo 1 202 465 0318. Walubalisa ngenjabulo ngumthembo osithemba uKeeps Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.